Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7, ngomgqibelo mhla ka 18 kuNhlangula 2022, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Tendai Biti izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF.
Enatsimeji Tungwiza izolo njalo balandele babulala imota ka-Honorable Biti emashonaland center ngenxa yokuthi izandu ingakhalanga ukubani i-TPC izayamukelwa ngabantu bezimbabwe indawo zonke jikelela. Ye, bafakile iripoti emapholiseni.
Amapholisa athi azasebenzelana ndawonye lezintathela izindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi.
Ama-journalist nxa besebenza laphana i-freedom of expression amapholisa kumele bayinathe.
Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuqeda uhlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla seleli bandla umnumzana Tendai Biti izolo eChitungwiza ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ibandla le-ZANU-PF. Lokhu kulandela udlakela olwaqhamuka etlilweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali lapho okwaba lokulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Iqwetha elimela umndeni kamufi umnumzana Job Sikhala wabotshwa lesinye isiphathamandla seleli bandla umnumzana Godfrey Sithole esetheswa icala lokukhuthaza udlakela njalo balokhe bevalelwe esitokisini. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziba.
Namhla sikabi lama incidents but obviously abantu abavele bafuna. Yeah, esikubona kubani ZANU-PF izolo lamalanga adlulileyo isiphendukile usebenzeni seni wayo i-violence nokwethusela ikakhulu emaphandleni kuyindaba yokubana ke libonile ukuthi kumaphephandaba la kuma-research ikakhulu i-Afrobarometer Survey etshengisa ukubana inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa isiphakeme in terms of indaba ze-support. Yikho ke izanu isisebenzisa i-violence abakwenzileyo enatsimeji Tungwiza izolo njalo balandele babulala imota ka-Honorable Biti emashonaland center ngenxa yokuthi izandu ingakhalanga ukubani i-TPC izayamukelwa ngabantu bezimbabwe indawo zonke jikelela.
Ye, manje udaba lolu lulubikile yini lapho ukukhahlanyiswa kukamnumzana Biti labanye?
Ye, bafakile iripoti emapholiseni ukubana ke ngoba thina siyalandela umthetho asoze savuma ukubani izanu ukubana ke siyengaphansi komthunzi we-violence ngenxa yokubana indaba zombangazwe yikwehlukana kwendlela esifuna ukutshintsha ngayo impilo zabantu. So asoze savuma ikakhulu sikhangela lokhetho luka-2023 ukubana izanu isidreke ukubana sibe ngaphansi komthunzi wokusebenzisa i-violence ukumobilize loku-organize abantu abasilandelayo.
Sikhuluma nje like lahamba kuyabona umntumzana Sikhala osejele njalo kuyini eselikuzwile ngayo?
Kakhulu ke anti liyakwazi ukubana Honorable Sikhala Honorable Godfrey Sithole babotshwe bebotshelwa icala elokuthi babehambelani emfeni yomuntu obulawa izazi. Lapho esikhangelela ukubana amapholisa ebophe abantu abayibo abayenza ukuthi kungabi lokuthula kumakomuni kodwa kubopha laba abafuna ukuthula. Emakhothi sihambile ke ukubana edale besikhangelela ukubana u-Honorable Sikhala u-Honorable Sithole bazaphiwa bela bangaphiwa ngaso sikhangelela ukubana ngemandi sizabe silabo njalo ke labasebenzela amatitsha obert masarore abe-ART New Z okutshengisela ukubana uhulumende usebuyele bheki ke ekwenzeni kokusebenzisa i-violence ukuze ke abantu bezimbabwe bevotele izanu ngenxa yokwesaba.
Simbonile kodwa uhulumende sithi udlakela lolu aluveleli kuye uhulumende nje. Uyakukholwa lokho?
Umnangagwa lembali yakhe violence iyazakala elizweni langaphandle kwelizwe. Yikho ke eseqalise ukuthi ekhulume ngendaba yokuthula, kufanele ukuthi ekhulume ngendaba kufana kukotshwe lokubanjwa lokhu kulandelwa komthetho. Ikakhulu abantu bezanu pepa babonakala betshwele imbhobho, ababonakala besebenzisa udlakela lodlame emaphandleni ngendaweni esijiyeneyo. So sikhangelele ukubana uMnangagwa akufanelanga ukuthi njengomuntu olamandla kahulumende ebe ekhuluma kodwa okufunakala yikwenza, ngoba okushotayo elizweni umthetho ukhona, nabantu abakhulumayo bakhona, okufunakala yikwenza ukuze kube lokuthula elizweni.
Lowo ngumnumzana Gift Siziba, isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare. Ibandla lezanu PF liyalandula ukuthi lilesandla kulolu daba, njalo amapholisa asanda ukugcizelela ukuthi udaba lokubulawa kukankosazana Ali aluphathelananga lezombusazwe. EleZimbabwe namhla liqhube umkhosi wokunanza usuku oluqakathekisa abantwana labatsha abakuzwekazi le-Africa olwe-Day of the African Child eHarare, lapho abakhokheli bedale lephalamende abakhalaze ukuthi uhulumende adinge indlela zokuqeda ukwendiswa kwabantwana, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye leminye imikhuba engalunganga ephazamisa impilo zabantwana. UMavis Kama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe yinkokheli yabatsha esanda kukhethwa ukudalela abasakhulayo ele-Junior Parliament emkhosini oqhutshelwe eCity Sports Center eHarare, lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende. Esethula umbiko wakhe kulo mkhosi, umongameli wedale labatsha uNathi Nyoni ukubeke sobala ukuba kumele kudingwe indlela zokuqeda lezindubo abatsha ababhekane lazo, kakhulukazi ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
Drug and substance abuse is the new ogre. The pandemic has been a catalyst to harmful practices affecting children and young people. It is not uncommon.
Izidakamizwa sokuyilona dubo oselukhona lusengezelwa ukulandela kwemikhuba emibi ephazamisa abantwana labasakhulayo. Kulobudlelwano obukhona phakathi kwezokuthathwa kwezidakamizwa lokwendiswa kwabantwana, ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukusetshenziswa kwabantwana, abantwana bethengisa imizimba njengalokho okwavezwa inhlolisiso eyenziwa ngabeZimbabwe Youth Council ngomnyaka ka-2013.
Kusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe ugatsha lukahulumende olwe-Interministerial Committee on Drugs and Substance Abuse luzasebenza gadalala ukuqeda udubo lwezidakamizwa.
This committee and law enforcement agencies, families and communities in general must continue to work
together. Kanye lezomthetho abemuli kanye lomphakathi jikelele kumele baqhubeke besebenzisana ukujezisa labo abathengisa okudakayo, ukugoqela labo ababalethelayo.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi kumqoka ukuba abasakhulayo bengazikhangeleli phansi, njalo beqhubeke belondoloza ubuntu babo kanye lokuqakathekisa indimi abazikhulumayo. Omunye wabasakhulayo wakobulawayo uNosisa Gumede uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubhahile emalokitshini lapho ahlala khona.
Mina ngingosakhulayo elokitshini, phandle lapho engihlala khona intsha isebenzisa izidakamizwa. Lokhu kubangela izigangi eziningi ezigoqela amasela, izigebengu, amantombazane ayazithwala izisu ezingela banikazi.
Wengeze uNosisa wathi kuqakathekile ukuthi kulungiswe isimo somnotho welizwe ngendlela yokuqeda inkinga ezibhekane labasakhulayo.
Ontanga bengaswela imali yesikolo kabasela abakwenzayo, izinto abazicabangayo lutshwala lokubhema izidakamizwa. Kulalaba abenelisa ukuphusha ezimfundweni bephumelele, uhlupho lube yikuswela imisebenzi.
Uhulumende uthetheleli thuba ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende labatsha ele-30th session of the Children's Parliament. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba yokwenqabela inkinga ezingehlela abasakhulayo ethi Eliminating Harmful Practices Affecting Children, progress on policy and practice since 2013. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi namhla ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi engethuli inkulumo ebangela udlakela njalo basebenze kuhle lentathela izindaba. Emhlanganweni wokunanza amalungelo entathela izindaba emhlakeni jikelele, umnumzana Nyathi uphinde wathi intathela sezilelungelo lokuhlangana lamapolisa ukwenzela ukunciphisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kulomhlangano le Studio 7.
Thina njengeZimbabwe Republic Police sitshele kumbe sibe le agreement labe media kakhulu abemisa ukuthi ama journalist nxa besebenza laphana i freedom of expression amapolisa kumele bayinathi njalo kumele ama journalists kakhulu ama media bodies abemisa media alliance labanye bahlangane labakhokheli bama police provinces ama district nxa ama journalists besebenza laphana akumelanga ama police baphonga uchaya ama journalists kumbe baphonga ukubamisa ukuthi akumelanga lenze lokho. So ngicela kakhulu ukuthi umhlangano lo kube leminye imhlangano obulawayo eGweru, eMashingo, eMthare kuze kube lokuthula phakathi kwama journalist lamapolisa labana abenza eze politics ukuthi ngabe ikhuluma akumelanga benze lokwanesithina ukuyinsayitha iviolence njalo banceda amapolisa lama journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama good relations phakathi kwama journalist lama police.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Izakhamizi zesiqintini seGwanda seziveze imbono etshiyeneyo ngohlelo lokwakhiwa kwedamu lethuli iManyange. Iningi lisithi aluphuchi. Idamu leli lingakhiwa likhangelelwe ukusiza izakhamizi zalindawo ngamanzi azaphathisa kundlela zokuthelezela. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Umnumzana Arabile Matho dabuka kuward 14 eNtebe uthi ukwakhiwa kwedamulela kuphutshi njalo ukhathazekile ngokungaqhathwa kwezakhamizi zalindawo kulolu hlelo.
Development siyayithanda siyayifuna sonke kule damulela lapha eManyange. Uhlupho olukhona lapha eNtebe esikhuluma ngakho lapha eNtebe kulaba bafana abaningi abantu abatsha amayouth osizi nabobhuti abangasebenzini. Kodwa into esimali sakhona bona laba abakhona athi sasebenza edamu ngabantu abavela bajala kwezinye indawo. Kodwa then urhulumente uthi abantu abakhona apho umethi babenefit edamu lelana nxa bekhuluma lizasinceda siyalo kodwa kathesi sikhuluma ngakho akula bantu abalapha singathi batholile imisebenzi ngabantu abavela kajani.
Umnumzana Million Ndlovu ozalwe eNtebe uthi sekulesikhathi eside leli damu kuthiwa liyakhiwa kodwa kungekho okuphutshayo.
Leli damu ngendlela elaqalisa ngayo ngeminyaka lithiwa liyayakhwa. Mina lalimangalisa ukuthi nxa kuthiwa liyayakhwa limi kuphele kungayakhwa. Kuvuke futhi kuthiwa liyayakhwa lime kutho ukuthi ngiyabona sokukwana ama-30 years lisenziwa njalo. Hayi 30 years kusiya kufuthi lisenziwa njalo. Okwalo nyaka nxa kuthiwa liyayakhwa angila themba lokuthi lizaphumelela kumbe lizakumali njalo. Okwalo nyaka angazi sibona kungani kuzasebenza ngani kuyachova mbijana kodwa hayi asilaqiniso lakho.
Uthi njalo leli damu lingaphutha lizasiza kakhulu izakhamizi zakulumango ezibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Libe lingasiza isigaba esikhulu kakhulu lisize bomathe lisize bonhlamba kuze kungene kwezinye izigaba esisizikhangeleyo ngendlela esikhangele ngayo ngendlela esilikhangele ngayo ngobukhulu babo. Ngake ngasebenza emapulazini emadamu senza lona likhulu ukuthi lingasiza izigaba zonke lezi kodwa impumela kuphela yiyo esingani yasihluka.
Umnumzana Vusa Nkala oyisakhamuzi eGungwe phansi kwenduna uMathe uvumelane lomnumzana Ndlovu.
thina sizakhamuzi lapha sithi nxa sikhangele imihla lamalanga lesikhathi lapha idamu lelaye laqala khona le government mabe siza sibesithembisa besithi hayi lebe liphelile ngesikhathi esinye ngoba bake basuka amadodana anozokuthiwa sokuphela amadizili kuthi emuva ubone sebekhona hayi mina ngokubona kwami sibili ngibona ngathi umsebenzi wakhona hayi uhamba esiqubu somnwabo sibili.
Ukhansela kawa-13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu uthi lanxa kwakhiwa kwedamu leli kuqhubeka kuphazanyiswa yokusilela kwemali.
Hayi kuyaqhubeka sibili, into yabo bakhala nge-funding bathi hayi izimali zakhona zingathi ziyabaphuzela ngoba bevele bene-deadline ukuthi ngo-December bayaphuma. Hayi hayi kuyaqhutshwa, kuyaqhutshwa kuloba nje kungasikho lokhu abangazani bakukhangelele. Hayi ngibona lo mbundo lo seMpumalanga usukhulile, khulile nje engazani ukuthi sokusele only 5 meters ukuthi uphele, kodwa vele phakathi komfula sebe phakathi sibili kuyabhorwa kudlalwa. Ye iziba lesiyani umanyange sasithi asingenwa ngeke usakubona.
Uzobhuku Entebe umnumzana Jokonia Dube uthi ulethemba lokuthi urhulumente okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uzaphutshisa ukwakhiwa kwaleli damu.
Hayi izinto ziyahamba sibili ekuye nalo upresident wethu ngaliqaliswe ngosmith lamehlula kwazobuya umzorewa lamehlula kwazobuya umgabe hayi azangihambe ngendlela but i-defect Mnangagwa hayi uzamile ngoba kade ngikhona ngale dange mbona sebengena phakathi kwa isiziba kanye.
Isikhulumeli sogatsha lubona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Manyonga kaphendulanga imibuzo ngalolu daba, kodwa ngenyanga edlulileyo wethula umbiko othuhlelo lolu lukhangelele ukugqitshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana kuqhubekile eSenegal ngolwesihlanu, uhulumende walelo lizwe aze enqabele ibandla eliphikisayo ukuthi lingancintisi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluzayo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zalelo lizwe zitshengisela ukusekela umnumzana uUsmane Sonko, umkhokheli webandla eliphikisayo, njalo lakhalaza ukuthi umongameli Macky Sall avumele abaphikisana layo ukuthi bencintise kukhetho. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine uvakatshele eKyiv ukuyahlola umonakalo wedolobho le-Mykolaiv okwakuqala, kumbi esaqhubeka phakathi kwalelo lizwe nele-Russia. Ne-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngokubhubha kwenkokheli yebutho ngesikhathi esifitshane belandelana. Kuyona le iviki kubhubhe uMajor General Sydney Bebe, yena olandele ukubhubha kuka Major General Godfrey Janakira, kwase kulandela uMajor General Sikhulile Nyathi. Sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those rank ayiwe yona esikhundla i-position abade beyiphethe laba belandelana songazani ngamaphahla. Of course ngamaphahla ngisho njalo because of the background ye liberation movement ukuba yibo kwabo kuma trainings lokujoyina impi kumbe liberation movement kakhulu kwezomba ngazo zona lezi, not at political side but at military side. Ngizwa ngisiba buhlungu kakhulu. Ngiba buhlungu kakhulu, siyalahlekelwa, siyalahlekelwa. Ongaboniyo kaboni kaphaphame. Kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho. Yebo kambe, ngoba kuthiwa ngama-major general ama-retired this and that. Thina njengombutho, we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni, ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience. Kebe lokho kukhona embonweni yethu. So bafebare bancinyane kakhulu, bafulathele ilizwe bebancane kakhulu, befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi. Lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni, akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Akuswelakali lokho, kuyatholakala. So lapha lakho lekho, njengoba ngisizwa abanye egudini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo bareacta wo, yikho ngazani ngalesi sikhathi, yikho lokhu ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enxenye lokhu, enxenye lokhu. Kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile. Kodwa ke asonto singayikhangela kakhulu, asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile. Salahlekelwa kangaka. La ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini. Yibo labe sibakhangela ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana. Bexhase lesizwe ukuze lazi isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso. Kuyaxonula kakhulu, kuyadanisa. Ngiyaselwa, ngiphelelwa ngamazwi ngokulahlekelwa ngabafowethu.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasitshiyayo, uyavumelana layo yini?
Kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu, ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa. Inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho njengawena le kuhulumende wadlulayo. Li new dispensation le ayila zipra, kayila zandla, kayila kuthini. Iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni. Khona kuyena ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe. Yibuqhawe lobuyana. Yes. Ukuphunyuka empini nanamhlanje abantu bekhona ngamaqhawe, ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe kuthiwa ngele district, ngele ward, ngibe ngele province. Iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele. Uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama-contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho. Uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele. Akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho lalokho lanye baba ngama-peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezitshiyeneyo, emazweni atshiyeneyo, besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho-ke ngibona ngazani kulungile khona kuyana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe. Abantu abakwamukele njalo bekhwabithe ngohulumende onanzelela lokho okwenziwa ngumbutho wakhe omunye nomunye ukuthi wenzani phakathi kwezakhamizi kumbe elizweni. Siyakubona ukuthi balivikele ilizwe leli, siyakubona konke lokhu ukuthi bahamba bayempini, siyabona la maphozishini abaphambuke sebekuwe bephambulwa nguNkulunkulu isikhathi siyabe sesitshiyayo sesifikile. Ngidabukile kakhulu ngokulahlekelwa ngabafowethu laba. Sokudingakala umbono omunye, abantu ababone umbono omunye, bexhasane umsebenzi wenziwe, siqhubekele phambili lelizwe. Sizakhala njalo njalo, kodwa uNkulunkulu yapha kufike isikhathi sokwehluleka njalo ukuthi khona uyaphambula. Kodwa umsebenzi bawenzile laba abafana, bagwazile. Namhlanje silaye uzibuse kungenxa yamajaha lawo. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Memory Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, yena othi wake wahlukuluswa endlini i-domestic violence. Njalo uxwayisa abanye abesifazana ukuthi bengenzani uma bebhekane lohlupho olunje.
Mina sengengaku experience and esikhathini esiningi ngiyakuzela khatshana, but mina personally sengengaku experience ngasuka, but hey, umuntu uyakusuhlukumezekile. Sabe sibona la ukuthi lapha it's either uyaphuma uphila ulamanxeba uyaphuma usufile, yabo. So hayi, mina ngaphuma.
Kodwa kukhona ngapho kwele South Africa ungekho ekhaya, njalo akukuhluphi kathesa kokulandela.
Akungilandeli, but kwangifundisa one thing ukuthi ngikhulume ngakho, because remember as abafazi isikhathi esiningi sifundisa ukuthi ye you don't hang your dirty laundry in public. Indaba zomuzi wakho, you know, izinto ezinjalo usolva wena endlini uthule, and all that. Kumele ube lesifuba ma ungumfazi and things like that. But at somehow how do we siyisolva kanjani le ndaba ingamelanga sikhulume ngayo? So mina with my experience with that in my own personal level, I speak against gender based violence a lot. Life South Africa ikakhulu because of umuntu wesilisa.
Uyabaxwayisa abanye abesifazane, ubaxwayisa usithi?
Mina ngiyabaxwayisa ukuthi ngiyabaxwayisa angithi abanye bavonde yona angry black woman, but uyabo babonisayo because usuke wadlula kipha nithi. Mina esikhathi esiningi ngizola abantu ngibatshela ukuthi umuntu okuphakamisela isandla phuma uhambe ungazola ukuthi umuntu uyajinja. Sandla okokuqala, okwesi-two uzowuphinda, okwe-three uzowuphinda futhi, because uzabe bona ukuthi lo muntu uyayihlalela le nto, uyayimela le nto. Ngiyamtshela umuntu nje ukuthi hey, there is life after this person, you know. I encourage ukuthi umuntu utshintshanise ama-partners left, right and center, but lapho bona khona ukuthi awukho safe khona lapho.
Wena udlakelo waqondana lalo lwalunjani ikakhulu?
Wena konke ukuthaya nokuhlukuluzwa kwemoyeni, even financial abuse, I've went through those things. Maybe that I am able to talk about it because yinto esengengayi experience. That's why I'm able ukuthi sometimes ungabona umuntu engani she's going through that same thing, ngiyazama ukuthi ngi-advise or ngibonise if I can help ladies. Yena kungumuntu ekhaya sibili, but i-problem engayinanzelelayo mina la e-South Africa ikuthi abantu they've got gender-based violence, they've got that mentality ukuthi this is none of my business, angingeni ndawo la. Umuntu uzokubhuqa kubhuqa abantu bebhekile bengabambi lokuba, you know. So they've got that mentality yokuthi bayakhangela nje ngamehlo kuphela indaba zabantu azindlela.
Ye, kodwa nxa ukhona ngapho-ke ungowesifazane ovela eZimbabwe, kulula ukuthi uhambe emapholiseni, kumbe yabo sesaba ukuthi umntulwane engaphindisele.
Mina ngihambile emapholiseni but azange angincede ngalutho. Banjela ukuthi buyela nini, buyela endlini niyehlala phansi likhulume. Nxa ekwehlula that's very danger. Ngahle ngapakitho kwami, ngahle ngalala ngipakithile ekuseni ngavuka ngiphumile. If amapholisa will tell you that ukuthi lo muntu sizomvalela kokuphela sibe sesimkhiphile because kulama-cases angcono ukudlula lokho, then kusizame ukuthi ngihlale lapho because ngiyazi ukuthi angikho protected.
Ye, kodwa incwadi wawulayo kadokotela kumbe ubufakazi bokutshengisa ukuthi uyahlukuluzwa?
Ngangingelayo.
Kodwa amanxeba ulawo?
Ngahamba ngisiyavula i-case.
Uh-huh.
So from my understanding, i-process ikuthi angithi bona amapholisa ngaba bazokuthi yani edokteni ukuthi udokotela yakunikeza leyani incwadi yokuthi of course umuntu lo uyenzwe 1-2-3 and then kusubuyela la emapholiseni ukuthi amapholisa then they take it from there. But vele akuzange kuyefika nalapho. So vele ngathi ngisiyaphuma nje egedini labo, ngahle ngazitshela ukuthi hayi, mina ngiyapakitha.
Lo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Denda IBT izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Amapholisa athi asebenzelana ndawonye lentatheli izindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi ikakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023.